umcimbi ozenziwa Vocal Culture Center eSilabhusi, iGeli Vocal Culture Center yindawo eyakhiwayo ukwenzela ukuthi abantwana bakogodlwayo babuye babuthane balungise izinto zakogodlwayo. So lo mcimbi uzaqala uzaba lamahlandla amahlanu. Khulume ngehlandla lakuqala. Ihlandla lakuqala kuzawuthiwa yiGodlwayo Development Forum kumbe Godlwayo Development Indaba. IGodlwayo Development Indaba sizabe sixoxisana ngamaqhinga okuqhuba intuthu kogodlwayo, kusiba lezinqumo ezizabotshwa, ezizasuka lezo zinqumo kuproduce i-document ezahanjiswa ekhanselini, ihanjiswe ku-DA, ihanjiswe kuma-MP, ihanjiswe ezinduneni, ihanjiswe kuwonke ama-key stakeholders, kwenzela ukuthi intuthuko yethu ikhanye ukuthi hayi thina singabantwana bogodlwayo nanke sifuna ukuthi sikwenze njalo sicele isibusiso. Izathi lelo hlandla selivule leGodlwayo Development Indaba, lapho esizabe sibe zikhulumi khona zikhuluma ngokuthi kathi intuthuko kuyini, what is development. Ezabe into izikhulume futhi zikhulume ngokuthi state of education kogodlwayo, sizaba le presentation on education, sibe le presentation on health, state of health ukuthi ezempilakahle kogodlwayo kumi njani, sibe le presentation on ama-livelihoods kathi kuyini okwenza abantu baphile kogodlwayo, baziphilisa njani abantu pile okungenziwa. So sibe le presentation futhi on energy, climate change and renewable climate change and environment, kuyini okungenziwa alternative sources for energy. So ihlandla lokuqala leli Godlwayo Development Indaba. Sibuye kuhlandla lesibili ezawe lihlandla lemidlalo, kuzadlala unobhutshuzwa ibhola, kudlale elokuqada elabomama, kube lo mjako wamabhayisikili i-bike race. Lokhu kuzawe kuyikwenzela ukuthi abantu bahlangane babe ndawonye, ngoba imidlalo yiyo vele izinto ezibuthanisa abantu, kanti futhi abantu bakugodlwayo bawuthakazelele. Kanti vele kugodlwayo kulama soccer league labo netball league, soccer league Godlwayo, soccer league kule insiza soccer development league, so indifa uGSL kuyadlala ibhola khona phana, kuyathuthuka abantu abatsha bethola amathuba okuphila nokuzithuthukisa. Kukanti kuzazokuqedelela ihlandla sesingena lapho kunikwa khona ama awards, kuzoba la ama awards anikwayo abenze kuhle, kanti vele Godlwayo soccer league iqoqile kulama awards abo kuma sponsors balethile ama sponsors ama awards i-Triple M, omaranda, amajanki, mavuna babe khona ama sponsors benazelelwa, benazelela futhi ukuphumelela kweGodlwayo soccer league. Lihlandla lesibili lelo. Elesithathu ihlandla kuzaba lihlandla lokuthi sesinazelela abantwana bakogodlwayo abenze kuhle ezintweni ezitshiyeneyo, kumidlalo etshiyeneyo, kumahlandla atshiyeneyo, kuma different disciplines. Umnyaka uqala usiyaphethe, enyakeni edlileyo sifuna ukunazelela abantwana bakogodlwayo abayenza kuhle, lihlandla lesithathu after imidlalo. Sibuye kuhlandla lesine, kuzaba kungalihlandla lokuthi kwesiwe abantu bedlelana ndawonye, kuxoxiswana, abantu bedobha inyama, kudliwa ngumcimbi phela kagodlwayo. Lihlandla lesine lelo. Hlandla lokugcine lesihlanu kuzaba kulihlandla lokuthi kudlala kusenziwa i-music, kuzawe music gala, iGodlwayo music gala, iGodlwayo music extravaganza. Yikho lapho kulama-artist oJazz Maravina, oMadlela, uSikobokobo, oBhamuzi, oDivi, bonke abahlabeleli oCatanzipho, bonke bantenze abahlabeleli abaledumo emathebelelenje elizweni bazabe hlabela ubusuku bonke. Lapho futhi kuzaba le toilethi, kuqale kuxoxiswane abantu babe baningi babikele injongo yomcimbi. Lilangelwa kulelise kakhulu.
Kuqalisa isikhathi bani, kuphela isikhathi bani?
Sikhangelele ukuthi ihlandla lakuqala lizaqala ekuseni ngo-9. Kuzaze kutsho ukuthi kuzaze kuse, ngoba ihlandla lokugcina le-music i-music gala izaba lihlandla lizokuzaba khona ubusuku bonke kuhlatshelelwa abakuthiwa amaculo. Ilandelele inkulumo ezakhulunywa kusasa, izinqumo ezabutho kunja kusasa. Asihlangane njengesikhukukazi sigola abantu abaso, sizabe silazo izinduna zethu kukhokheli bethu sethi gwaqa eyavoka. Kanti abanye lilandelele kuFacebook, kubo-Twitter, sizazama i-live streaming kuFacebook. Hambani ku-Facebook page ethiwa umcimbi kagodlwayo, likhangele ibizo elithi Nkululeko Juma, sikhona phana siqoqile umcimbi kagodlwayo. Asambenini sikhangele khona phana, sabe siliyazisa, sili-updata ngoba wonke ama-proceedings abe senzakala.